iBhayibheli labantwana lisinika lapho uNkulunkulu edala konke. Ibhalwe ngu-Edward Hughes, yafundwa nguClementine Moser. Sitholakala kukheli elithi www.bibleforchildren.org. Ngubani umdali wethu? iBhayibheli, ilizwi likaNkulunkulu, lisitshela ngokuthi uhlanga lwesintu lwaqala njani. Kudala uNkulunkulu wadala umuntu wokuqala emhlabeni, wasemethesa ibizo lokuthi ngu-Adamu. uNkulunkulu wadala u-Adamu ngomhlabathi wasemhlabeni. uNkulunkulu aze amphefumulele ukuphila u-Adamu, waphila, wazithola ese-Eden isivande esihle. uNkulunkulu engakadali u-Adamu, wadala umhlaba omuhle, ogcwele izinto ezimangalisayo. Ngonyathelo lunye ngalunye, uNkulunkulu wasedala indawo elentaba lenkangala, amaluba anukelelayo, njalo lezihlahla ezinye, inyoni ezilensiba ezikhazimulayo, njalo lenyosi eziphaphayo, inhlanzi ezigqubhuzayo, lemnenke etshelelayo ngokunjalo. uNkulunkulu wadala yonke into ekhona konke nje. Ekuqaleni uNkulunkulu engakadali lutho, kwakungela lutho ngaphandle kwakhe uNkulunkulu. Kungela bantu, kungela ndawo, kungela zinto, kungela lutho, kungela kukhanya njalo kungela bunyama, kungela phansi laphezulu, kungela zolo, kungela kusasa. Kwakulo uNkulunkulu yena ongela siqala. Wasesebenza ekuqaleni, uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. Njalo umhlaba wongela simo, ungela lutho, lobunyama babuphezu kokujula. uNkulunkulu wasekhuluma akube lokukhanya. Kwasekusiba khona ukukhanya. uNkulunkulu wasebiza ukukhanya ethi yimini. Ubunyama wathi yibusuku. Kwasekusiba yikuhlwa njalo kwaba yikusa usuku lokuqala. Ngelanga lesibili, uNkulunkulu wahlukanisa amanzi kwaba lolwandle lezizizi. Ngelanga lesithathu, uNkulunkulu wasesithi akube lomhlabathi owomileyo kwaba njalo. uNkulunkulu waselaya utshani lamaluba lemibhida ethela inhlanyelo ngomhlobo lwaleyo zihlahla ukuthi kube khona, kwaba khona. Intambama lekuseni kwaba lilanga lesithathu. uNkulunkulu wasedala ilanga, inyanga, lenkanyezi eziningi ezingeke zabantu. Intambama lekuseni yasisiba lusuku lwesine. Inyamazana zolwandle lenhlanzi lenyoni kwaba ngokulandelayo. Ngelanga lesihlanu wadala inhlanzi ezinkulu lezincane, intshe lenyoni ezincane. uNkulunkulu wadala yonke imihlobo yenhlanzi ukuze igcwale emanzini omhlaba lemihlobo etshiyeneyo yenyoni ephaphela emoyeni laphezu kwamanzi. Intambama lekuse kwaba lilanga lesihlanu. Ngemva kwalokho uNkulunkulu wakhuluma njalo. Wathi umhlaba kawuveze izidalwa eziphilayo ngohlobo lwazo, izifuyo lokuhuquzelayo lenyamazana zomhlaba ngenhlobo zawo. Kwasekusiba njalo, imihlobo lemihlobo yezinyamazana, izibungu lenyamazana ezinanayilayo zaba khona. Kwaba khona indlovu ezenza umhlaba uzamazane lemivuno, inkawu ezigangileyo, lengwenya ezilobutshapha, izibungu lenkawunyana, intundla ezinde labomangoyo. Imihlobo lemihlobo yezinyamazana yadalwa nguNkulunkulu ngosuku lolo. Kwasekusiba yikuhlwa njalo kwaba yikusa usuku lwesithupha. uNkulunkulu wenza njalo okunye ngelanga lesithupha, into eqhakathekileyo. Yonke into yayiseyilungele umuntu. Ukudla emasimini kwasekukhona, njalo lenyamazana zokumsebenzela umuntu. uNkulunkulu wasesithi asenze abantu ngomfanekiso wethu, ngesimo sethu, njalo abuse phezu kwenhlanzi zolwandle, laphezu kwenyoni zamazulu, laphezu kwezifuyo, laphezu komhlaba wonke, laphezu kwakho konke okuhuquzelayo lokho okuhuquzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wasemdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, owesilisa lowesifazana wabadala. uNkulunkulu wasekhuluma lo-Adamu. Kuso sonke isihlahla sasivande ungadla okufisayo, kodwa okwesihlahla solwazi lokuhle lokubi ungadli kuso.
ngoba mhla usidla kuzo uzakufa ngempela. Njalo inkosi uNkulunkulu yathi akukuhle ukuthi umuntu abe yedwa. Ngizamenzela umsizi. UNkulunkulu waseletha zonke inyamazana lenyoni ku-Adam. U-Adam wasesipha amabizo kuzo zonke izifuyo. Lokhu kutshengisela ukuba wayehlakaniphile kakhulu. Kodwa phakathi kwenyoni zonke lenyamazana, u-Adam katholelanga umsizi onjengaye. UNkulunkulu waseyehlisela phezu kuka-Adam ubuthongo obukhulu kakhulu ukuze alale, waselala. Yasithatha olunye lwezimbambo zakhe. Yavala ngenyama endaweni yayo. UNkulunkulu wasedala owesifazana ngobambo ayeluthethe ku-Adam. Owesifazana owayedalwe nguNkulunkulu wayemlungele ngokweqiniso u-Adam. UNkulunkulu wadala konke emalangeni ayisithupha. Ngokunjalo uNkulunkulu wasebusisa ilanga lesikhombisa walenza laba lilanga lokuphumula. Phakathi kwesivande se-Eden, u-Adam lo-Eva unkosikazi wakhe babe lokujabula okupheleleyo, behlonipha uNkulunkulu. UNkulunkulu wayenguye inkosi yabo, umgcini wabo lomngane wabo.
Lapho uNkulunkulu edala konke, indaba evela elizwini likaNkulunkulu, eBhayibhileni itholakala kuGenesis 1-2. Isango lamazwi akho lunika ukukhanya, amakhubo 119:1-30.
UNkulunkulu uyakwazi ukuthi senze izinto ezinye. Lezi azibiza ngokuthi izono. Umjeziso wesono yikuphi? UNkulunkulu uyasithanda kakhulu, wasithumelela indodana yakhe uJesu ukuze asifele esiphambanweni, efela izono zethu. UJesu wavuka wabuyela ezulwini, ngokunjalo uNkulunkulu wasixolela izono zethu. Nxa ufuna ukuthiya izono zakho, tshona lokho kuNkulunkulu. Kuwe Nkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi uJesu wangifela, njalo lakhathesi uyaphila. Ngicela ungene empilweni yami, ungithethelele izono zami, ukuze ngibe lempilo entsha, njalo bese ngisiba lawe kuze kube nini lanini. Nginceda ngikuphilele njengomntwana wakho. Amen. Johane 3:16. Funda iBhayibheli njalo ukhulume loNkulunkulu nsuku zonke.